Nga unga kangela uGorbachev, kwaba libizo lika president weRussia odumileyo kakhulu, ikakhulu ngemva kumbe phambili laphakathi la ngemva kwalokho okubizwa kuthiwa yi-Cold War, ukulwisana okwakukhona phakathi kwe-West le-East, ngoba amazwe la ayevele esuke nge-World War II, kwase kusithi ngemva kwalokho kwaseqhamuka-ke ukuzondana kumbe ngithi mina ukuzama ukulwisana ngamandla ukuthi i-East ekhokhelwa yi-Soviet Union, le-West ekhokhelwa yi-United States of America, nguphi olamandla phakathi kwabo bobabili. Wahamba-ke kwaze kwafika esigabeni sokuthi kukhandwe lezi zikhali ezinkulu okuthiwa ngama-nuclear. So kwakungathi kuzaphindwa kulwiwe. Nxa sokulwiwa ngazo lezi zikhali zama-nuclear, uGorbachev waba nguye-ke khonapho owaqamula lokho okuthiwa yi-Cold War ukuthi kube ngcono, ngoba wasuka wangathi kuba lokukhuluma phakathi kwakhe lo president uReagan. So-ke uReagan wasemthatha-ke esemisa laphana esesithi, Gorbachev, qamula umduli lo. Yikho-ke waseqamula-ke yena umduli. Wasekukhanya ngathi amandla angapha e-America ukwedlula e-Soviet Union. So la ekwenza khona mbona ngathi, angikhumbuli kuhle, mbona ngathi i-economy yakhe yayisingathi iyawa iba phansi. So kumele ukuthi abe lobudlelwano lamanye amazwe.
Yena uGorbachev nxa sikhangele imbali yakhe lezwekazi le-Africa yayinjani?
Thina i-age group yethu esosimele ukuthi sibe sempini empiyo enkululeko phakathi kwe-West, i-British colony e-Rhodesia by then. Sasisazi yena uGorbachev njengomuntu olwa lati, ongathi umi lati, ikakhulu thina abezaphu esasisilwa sikulolu hlangothi lwezaphu sibhesti eZambia. Wancedisa kakhulu ukuthi kutrainwa abantu kubuye ngapha, yikho abantu bethu abaningi batraina lalowo mfana lo uPutin. UPutin esesengumfana, uGorbachev esengupresident. So waba ngumuntu oncedisa kakhulu kwezo bangazwe ukuthi sithole izikhali, sithole i-training, sithole izinto zonke ezinjalo.